Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 19 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Bateke kabi ngayo lento ngoba lo muntu udokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethisa ngothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma ngayiphi iphathi.
Ababalisi bathi bazabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi.
Kulezi indawo ezivalisa omathendele ezilokhu ezingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni ezilapho kuqanise khona amanzi akhona lokhu engingafika okukhanye ukuthi ipressure ngikhona yilokhu iphazi walungela abanye abanye kulokhu ngabalungelanga.
Izakhamizi zedolobho le-Plumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zithi zizabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa zikhonona phezu kokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Embikweni wethu le izolo inhlanganiso zombili zikhuthaze abafundi ukuthi labo bengayi esikolo kusasa. Zithi njalo kusasa kumele kube lilanga lokuthandazela uMagombeyi ukuthi etholakale ephila. UDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu ababehlomile ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Abanye bathi uDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu abasebenzela uhulumende lanxa nje na uhulumende ekulandula lokhu. Ukutshengisela phezu kwalolu daba sokufinyelelela semazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo MDC kwelebhilitane umnumzana Thokozani Maya ukuze sizwe okunengi ngokutshengisela abakuqoqayo.
Siphatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethisa ngothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma ngayiphi iphathi uyelapha noma ngumphi umuntu ofika esibhedlela egula oro elimele. Yikungakho lathi sizwelana laye njalo simlwela amalungelo akhe ukuthi makabuye bhekhe lo muntu, labo bantu abamthathile mabamlele.
Manje wena kodwa ngokubona kwakho ubona ungani kungakwahamba njani njengoba sisizwa la uhulumende ezigezi izandla esithi kayisuye kulalokho okuthiwa yi-third force?
Uhulumende ukuthi akakusunguye okhulume lento. Umuntu lo ekudisappearing kwakhe, before adisappear lo muntu waphuma kuvideo ekhalaza kuhulumende ukuthi uhulumende makangenelele esimeni sabo. Akukho umuntu ophila nge-$80 ngenyanga engudokotela. So umuntu lo abesezodisappear ngemva kokubeka isicelo sakhe, isikhalazo sakhe kuhulumende, uhulumende abesezidistensa kuleso sehlaka leso esenzakele kulowo muntu ethi akamazi kanjani, ngoba lo muntu wayecela kuyena uhulumende wasedisappear swangubani-ke.
Manje nxa kuyukuthi nguye uhulumende, ubona ungani bengamveza naye saphila njengoba sekugcwele wonke umhlaba ukuthi kokwenzakele?
Anguboni ngendlela engicabanga ngakhona, ngendlela le-government engakhona elolunya ngakhona ukuthi lo muntu bazomveza esaphila. Ngoba uma bengamveza esaphila, lo muntu kungenzeka asilide kulabo abanye abalahlekayo singababoniyo abadisappearayo labo. ngoba uzomane akuyeka ayekele ukukhuluma unless otherwise bamnikeza ama conditions ukuthi angakhulumi noma yini ngoba la khona lokhu ilingi ngamanye ama plans wabo abawenza ukuthi umuntu bangamnikeza ama conditions bethi asifuni ukuzwa ukuthi sizwe anything ozoyikhuluma wena ngokunyamalala kwakho ngalesi sikhathi ungeke ungabonakali so kungenzeka abuye ephila lo muntu kodwa kube naleyo ndlela futhi ukuthi bazomnikeza ama condition ukuthi angatsheli umuntu ukuthi kwenzakalani
sizwa kuthiwa khona ngapho liqoqa ukutshengisela eBhilitane ungasitshela ukuthi kuhamba njani
yeah silakho ukudemonstrate esizokwenza ngeSaturday mhla ka 21 maningi ke njalo futhi amanye ama organization esesiwabonile alesi sifiso njalo ale sifiso sokuthi babuye labo bazotshengisa ukuzwelana nalowo ndoda othathiweyo so sizabe sikhona mpela eZimbabwe embassy mhla ka 21 ngeSaturday
Umnumzana Thokozani Maya ngumgcini sihlalo MDC kweBhilitane obexoxa lo Chris Gande we Studio 7 Izakhamizi zedolobho lePlumtree zithi zilokhu zingelamanzi kulandela ukudubuka komtshina wamagetsi itransforma kuleli dolobho ngenyanga edluleyo. Lokhu sokubangele ukuthi abantu basebenzise amanzi angcolileyo okulakho ukufaka impilo zabo engozini enkulu. Isakhamuzi umnumzana Trimompofu yena ohlala ku ward 6 njalo engumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le MDC uthi ilanxa umtshina lo walungiswa amanzi kawafiki kulabo abahlala endaweni ezikhuphukileyo uthi ukuswelakala kwamanzi kubhahile lasemaphandleni lapho abantu abahamba khona imango emide besiya kukha amanzi emadamu
kulezinye indawo ezivalisa omathendele ezilokhu zingakatholi amanzi kule ndawo ezivalisa iebroni endlini ezilapho kuqanise khona amanzi akhona lokhu engafika okukhanya ukuthi ipressure ngikhona yilokhu iphansi walungela abanye abanye kulokhu kungabalungelanga every ward etown lapho lama ward ama-6 wonke ayele emgodi but imigodi yonke yaqinisisile yonke yongu-6 ngenxa yokuthi abantu babelokhu belandelela lo belandelele lo belandelelelwana baze bazocina ngalo esigabeni enhlala kiso wakuthola sekufe wona ngoba yiwa usugcwayelwa ngabantu bonke abethawuni yonke so bathi baphezu kweprocess yokuthi bapompe amanzi kwelinye idame elisemangwe okokho babekupontshwa khona kudala njalo bakhuluma ngokuthi ama-pipes angikhona akhanya aseyabola aphansi iprocess zangikhona akhanya ngane seziziningi kakhulu njalo kaziziziseke liqiniso elikhona
manje abantu bathatha ngaphi amanzi njalo isikhathi sonke lesi transformer liyani ngalungi bebewathola nga
kumain water supply ema-ofisini abula manzi nje avuza eqeleni ayiwo abezigelezela aloku agelezi iminyaka sokuqina sokungani nje kubala kungamachibinyana sokugcina amanzi so abantu besebeqela besebenzisa nalana amanzi bewathatha besiyazama ukuthi bawabhoyile but kamboni ukuthi wonke umuntu engabe uyabhoyile lawo manzi kusengozini ukuthi abantwana bakwanise ukuthi azinathekana amanzi okubangela ukuthi anytime ngaqhamuka ingozi nje abantu besengasakwanisi ukuthi baye ezambuzini besebeyela nje khona khathaphena eseduzane so kusebheke izingcekeza lanibi kwanisa ukuhlanganela amanzi lana abantu besina benatha amanzi nje aseyingcekeza
kodwa iziphatha amandla zithini abekhansile abakahulumende bedalela ephalamende
Hey into ezakalayo abacounselors abe MDC kuhlangana bezani nxa ukhuluma lawo bathi kona izinto ziwomile kukhanya ngani nje kabala solution i-solution yabo yayimgodi naleyo yayigeziwe njena imigodi ekana njengoba yayisifile kutshengisa ukuthi izama MT zalapha abonakala ngezimota nje edlula nje etown esiye emizini yabo ngikhuluma ngalo owethu lapho yokuleli ma-hasti dlulanti nguminista yabonakala nje edlula nje etown anyeke ukwanisa ukuthi uthole ithuba ukuthi kukhulume layo mbukumele ayitho ezivalela zenezo dlulela kuzoba lalo layo ekuleli ma-hasti nabantu abathi babonele ezimoteni nje bezidlulela bezihambela
emaphandleni ke
emaphandleni uhlupho lomanzi lubhakhe okwedlulisileyo sandikile ngakubala indawo efana lemacingwana lapho enke ngafika ngazibonela khona ngama amehlo abantu sebenatha amanzi lenkomo bakamba kuyathwala amabhakede ngamakhanda umango ongaba ngamakhilomitha angafika ingathi about 30 kilometers umuntu esuka ekhaya esiyalanda amanzi ngepheli eyithweli ngekhanda ngoba ikinikele khona ukuthi abantu bakithi kulumhlulo ngokuningi abalazinqola abalazimota abalandlela zokuthi bangathwala nje amanzi bakha amanzi emadamu abanye bakhangabe siyaphanda emfuleni umfula okhona emacingweni yaphembala khona umatoli uyakwazi kulenyamazana eziningi ezitshiye ebusuku ziyangena emanzini ziyabhukutha zenzayo but abantu bathina besebenzana lawo manzi
ibandla lakho le-MDC lathathelwa izihlalo eziningi esigabeni sakho kumbe kuyikuthi ngabe lisembosweni ubona ingane ungaba ngcono yini
yathina sivele siready for ukubusa njengoba nje sihlala sizokuthi sihlala sikhuluma ukuthi ikhetho lolwadlulayo salonqoba lanxa lwatshontshwa asingeke simelele ukuthi idamu lize liphele amanzi nasikwazi kuleli idamu elimele lipontshwe amanzi kuthengisa abantu abasembusweni abangekho ready amaplani abasegugile njengabo nje bezigugile abaselaplanini abangabuya layo
umnumzana Trimompofu uhlala kuward 6 ePlumtree njalo ungumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla leMDC ubexoxa ecingweni losithanekile emhlanga weStudio 7 ekhona le ePlumtree siphinde saxoxa lomeli webulili maWest edale lePhalamende umnumzana Dingo Moziphuthi olilunga lezanu PF umnumzana Phuthi uthi kule mizamo yokulungisa udaba lwamanzi ebulili ma
ukuswelakala kwamanzi esibheni sami ngibona ngazathi ngumkhosi omkhulu kwedlula zonke indawo zakuleli lizwe yindaba esiphezu kwayo ngikhuluma kanje ngimelele amariki avela e-district development fund ukuthi asuke ematopo liviki esesiya ebulili maWest ukuya kwenza umsebenzi kungasikho kodwa lokho sisiwami ebulili maWest yindawo eyayingakhangelisiswa kakhulu kwezokuphakamisa i-development ngenxa yokuthi hlezi nxa ukhatshana kuswelakala ilizwi elibanga umsindo phezulu ukuthi abantu bazwakala ukuthi bayaphila kodwa-ke hhayi mina ngi-MP olamawala sisiwami sengibhote wonke ama-ofisi ngikhuluma kanje bengikhuluma lo minister owezemigwaqo ngimtshela ukuthi kanti sokudlalwa yini ndoda anti savumelana ukuthi kumele silungise lapha nalaphayana ngoba ngangimthethe ngahamba laye emayitengwe ngithatha iy'ngqondo zikapresident zokuthi akula business as usual
iningi lithi konke lokhu kudalwa yikubhidlika komnotho welizwe ubona ingani imizamo kahulumende izaba lomthelela yini yokulungisa umnotho welizwe
in Zimbabwe's history akula mizamo economically ehambelana nezomnotho welizwe eyade yenziwa ebambeka njengale engiyibona kade iminakano ekupresident wethu ukuthi asuke ayethatha umqeqeshisi omkhulu kwezomnotho ubaba Mthuli Ncube ohlonitha ilizwe lonke leli jikelele ukuthi azongena esikhundleni lesiyana siyakubona ukuthi sokunempumela kuyancwebeka ne-direction siyayibona ukuthi kuyiwa ngathi ubaba Mthuli Ncube usebenza ngendlela yokufaka i-confidence kuze ukuthembeka kwezomnotho ngoba asifuni ukuthi sibe silokhu sithi izinto zi-right sisenza i-economy yefejafeja ubaba umnankagwa is a lawyer and as a lawyer for you to practice as a lawyer you have to understand economic and account njalo as a businessman himself uyakwazi ukuthi idola lakithi ibhondi like lahlala kakhulu listabilayizile sinabantu abathi singabevala abanye bayavula bevuzisa so kumele njengamazimbabwe sifunde ukuthandana lokuthanda ilizwe kuqala sekeleni ukuhlala sinakani ukuthi kuzasiphilisa size siye ngaphi ukuthi abanye besebenza abanye besenza lokho
ubona kusiba ngcono kusasa
kusasa lokhu things will be okay I am telling you this because ngolwesine ngiyabe ngihlezi kumhlangano we-pre-budget consultation sikhangela njalo eminye imizamo yokubona ukuthi aluba kungenziwani ukuthi izinto zikambe ngendlela esifisela abantu basemakhaya abasithembayo abasanethemba udokoza lothemba lona lolelukhona kumele singaluthathi siludelele kumele sizehlise ebantwini sibasebenzele ngokuthembeka
umnumzana Dingo Moziphuthi umela isigaba sebulili maWest edale lephalamende njalo ulilunga lezanu PF sikhangele okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba leHerald lithi abemoli kamgabe sebebonge uhulumende ngokuma labo esililweni sikamnumzana Robert Mgabe lokubaphathisa ngendleko zemfa Iphepha ndaba leChronicle lona lithi amapolisa kobulawayo asebophe izigilamkhuba ezinhlanu ezetheswa amacala okubamba inkunzi. Abasolwa laba babalisa uThando Mthombeni, uProsper Moyo, uLindo Kuhle Moyo, uSolomon Henry, loZibusiso Sithole. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hallo, hallo, ninjani bantu beStudio 7? Ake lifonele mina, ugawulekile ukukhuluma into ezingazwakaliyo. Mina ngimazi kahle, ngoyiChibizina, uDlamini, eCholojo. Ake ukukhuluma into engekho. Ake lifonele mina, ngiyachiya inamba zami, ngilifonele mina, ngimphendule kahle. Ugawula ayekele ukuba ngumlalazi, urabe yiswayili. Athi abona ingqama isika, afinda alole phezulu lapho uthi isika umuntu azubuhlungu. Ube ngutisha efundisa ephelandaba esikolo, efundisa khona, wehlule ukuba ngutisha. Manje sefuna ukuncindezela amatisha ngoba sesidlale zanu. Sincindezela odokotela ngoba sesidlale zanu. Ayekele ukuncindezela abantu betsholotsho. Ayekele abantu vele abamthandi izizwe zakhe. Kanti yena akabona abantu abamthandi. Uzathi uright nezondo, kuzondo kwabantu bonke. Bonke abantu betsholotsho bayangizonda. Uzathi uright njani? Ugawula ke yeme bakithi ukumanela abantu. Please ugawule kakahlonipha abantu. Le audio futhi uyirekhode uyithumele baba, uyithumele kustudio 7 iretweet. Ugawule ke yeme ukuhlukumeza abantu. Ube ngutisha efundisa le phelandaba. Wazama ukwesitolo kwakhe eChibizina kwamehlula. Usengene kuzano, usemele izano. Akasebenzi kahle kuzano, uhole kahle kuzano. Yekela abantu bezihluphekela uma bezihluphekela. Angabe ngumlalazi uriswayini. Ebelonge sithi uma ebona ingqama iyasika, ebelonge lula. Ingqama uyibona iyasika, ebelula. Akekele ukuhlukumeza abantu besindebeleni. Ugawule kamphathi kahle vele, kuyenzi kahle. Ngimazi kahle, wayefundisa ePhelandaba Primary School. Wayenza isitolo sakhe wehluleka. Wayengabanga ngutisha uma ebona amatisha ehola. Wayengajonanga udokotela ebona udokotela behola. Wazi ukuthi angena kuzano PF, sezenza utsotsi, sefuna ukudla ngezano, encindezela abantu. Asiwo bantwana bakhe deep. Umzekelo lapho wakhulela khona, umzekelo ebona eChurch akula development, akula ncedo kwizano kwakhe lokho. From eChibizine siye eChurch umgwaqo owathiwa nguSmith lonkunjalo akazulungiswa. Isikolo sakuDlamini Mbulu, isecondary school, lonke yathiwa nguSmith njalo lonke njalo. Iklinika yesodaka yathiwa nguSmith njalo lonke njalo. Isibhedlela sePhumula Mission Hospital sathiwa nguSmith njalo lonke njalo. Ukhuluma ngedevelopment, ipethi intshintsho intshintsho lokamnankapa. Akula nto etshintshayo lapho, into ewrong iwrong.
Lawa ngamanga akula third force whatsoever. What kind of a government is that? Which means this government is so weak. There's nothing like that. There's no third force. Ukucatsha ngomuntu into zamanga kuphela lezo. Why can't they arrest them now with state force? Bangaphi ngoba ithi G40 what for is it? Abahambala manga. Nonsense.
Sawubonani basakazi beStudio 7. Lokho ngilalele njalo zonke izindaba ukulathwa kwamgabe nalokho okwenzakalayo eZimbabwe. Le ndaba ibabuhlungu kakhulu ngalo umkhulu wabodokotela othunjiweyo. Mina bengicela uhulumende ma esethuleka amapholisa akhe labaphathi bonke abomthetho ukuba lezi njani bacele i-FBI e-America kumbe i-Scotland Yard lizohluza lolu daba. Ngikhumbula e-Ethiopia Addis Ababa kwadubula ibhomba bacela i-FBI kuyaphuma lokhu. Sicela sithule uhulumende nxa esethuleka amapholisa akhona azame icebo bacele amasedi FBI le-Scotland Yard kuzaphuma lokhu. Ngicabanga ngo-Edgar Tekele ithwalelo walibulala u-Adams kwaphuma konke lokhu sekubiza i-Scotland Yard. Inkomo wakhuluma athi uTekele I will not talk to a murderer. I-ZANU-PF ruling party that must not exist in this world. Ngiyadana kakhulu ngomfuta wodela omkhulu olokhu enyamalini. Bonke jamara masikhumbula sibuyele emuva njalo futhi nekukrawondi yindlela yabo abayenza owenzela abantu besale baqeda abantu abandebeni. Ngikhuluma nje manje lapho engikhona lapho engikhaya lo safety councillor Amosi Ndlovu wanyamalala uthetha amasini wagongotha abaningi kakhulu kanti benzelani khona lokho bese ngikhuluma ngokuthi umntaza umfundisi omkhulu wathena evula ivesi amaHebrew 13 ityona izivotshwa yazo ziba buhlungu emzimbeni yethu, hayi ubuhlungu emzimbeni yethu ngalo muntu ongekhona namhlanje. Abantu esibhedlele bayazi abaphila ngokucela nje ukuthi hayi ngicela ukuthi ungenzele ukuthi lakudala ama-trade union esayikhona ngesikhathi samakhiwa zange benziwe njalo bacatshiswe.
Salibonani basakazi, mpangazi yetaha Baronia. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu bakithi. Isicelo sethu esikhulu ngesokuthi sicele ukuthi lisibalele live lethu, yini lisincusayo. Sicela lisibalele ngoba sila enye umsakazo okusikhiphela osenhliziyweni zethu ngaphandle kwayo nalowo. Le minye kayingeke isinike lutho ngitsho ngoba abavumeli lutho, bayesaba khona ukuba bakwenzayo empilweni. UThabo Mbeki Malema basitshengisele bantu bakithi bona nini ukuthi kuhamba njani. Basitshengisele ukuthi khona ivele umbuso we-Afrika wokuvikelana ukugebenga nokubabaza umgabe phambi kwethu. Isitha esingangumgabe esiphambi kwethu asibabaze emhleni athi umgabe walelo umgabe kalolangilizwe umgabe ungenele impi ngo-1975 kasiye vele lo wabo bizanu-P F ungenele muva esiba ngumabhalani kasomlwelo wenkululeko. Yikho kuhlungu ngokuthi kubabaza umgabe phambi kwethu. Sicela ukuthi khona nga amazwi ethu liyawakhipha ngoba kakhesi sesizimisele ukuthi akusasali lutho ngaphansi kwelitshe okwakufihle ngalwalo uhulumende wababulali. Ubulale waze wabulala nomkhonto wesizwe, kodwa uThabo Mbeki ahambe ayekuma eZimbabwe ababaze umgabe. Kutsho ukuthi kuyamthokozisa kufa kwe-ANC laye ngoba i-ANC ingeyabanye amabutho leZipra ababulawa aqeda yiZANU-P F ekhokhelwa umgabe ikukula wundi. Yikho sicela ukuthi abantu bakithi bakunanzelele khonoko, bengabe belokhu besitshela ngokuthi khona umdala lonakalele ngokuthula. Alale ngokuthula laba ababulalayo bangaphi? Balele ngokuthula na? Asilaxolo kulokho
balaleli. Uhulumende engazodlala ngabantu, uhulumende nguye. Abantu bengahlali belokhu besithi kucatshangelwa, uhulumende nguye otshontsha abantu. Kungani kungatshontshi nje umuntu nje esitaladeni ongakhulumi ngobubi bukahulumente, ongasoli izenzo zikahulumente? Kungani kungatshontshi abantu?
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantwana besikolo abangamachumi phosi amathathu bafile kwele Liberia izolo ngemva kokuba amakamelo abo elumathe umlilo. Amagqwetha kwele Cameroon angene kulanga lesithathu ekhalale umsebenzi izolo ekhonona phezu kokuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Paul Biya. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Unobhala wogatsha lwezomvikela uvikwa eyale ukupha amalunga edale leCongress ingwalo ezilemfihlo etshengisa ukuthi kulento umongameli Donald Trump ayithembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga. Iphephandaba leWashington Post lithi kulesinye isisebenzi sogatsha lwezomvikela esamangalela umongameli Trump ukuziphatha amandla zaso ngemva kokumuzwa esenza isithembiso lesi kumongameli lo laye ongaqanjwanga ngegama. Isenzo sikamongameli Trump lesi sibikwa singaba licala elikhulu. Kulokufuthelana okukhulu kwabezombusazwe phezu kwalolu daba, ikakhulu abebandla eliphikisayo elama-Democrats. njani bonani nonke dumelang mabuyani lingaba livuka njani kumagumbi omane elizwe ngitsho lawo mhlaba ngoba siyazi zigcwele indawo yonke izizalwane zeZimbabwe abanye ngabavukayo siyazi liya emsebenzini abanye ngabaya esikolo kanti le msebenzi layo iyachiyana abanye lokhe siphakathi emsebenzini asikabuquthi ubuthongo ngoba silomlando wokulethulela izindaba ngosuku lwalamhlanje nje kungolwesine emhlaka 19 of Matopoza ingoma yesinazo uTish Malaba ehlabelake kamnandi lapho besiqibela izindaba zekuseni kodwa ke singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili ababalisi bathi baza bambana labezempila kahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonana ngokuthontshwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Izakhamizi zedolobhu le-Plumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Abavama ukulandela izindaba zethu ekhasini lethu le-Facebook ngitsho izindaba zekuseni phela. Siyaxolisa ngoba kumalanga la asanda kwedlula imitshina yethu ngani ilenkinga kakhulu kayibambi kuhle kodwa omanjinela bethu baphezu kwayo le ndaba likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa fast 7 kodwa ke mina lani asibeni sonke kusasa ngowa fast 6 olivalelisayo ngentungamilinkoma litshone kuhle.